Nxa amandla kagesi angekho kutho ukuthi ama-industries amaningi bayebesomele basebenzise igizel sokukhweza intengo. So uzaphazamisa umnotho ngoba nxa ungena abagesi uzenza ukuthi abantu especially abe-industry baqalise ukusebenzisa igizel. Njalo siyakwazi ukuthi nxa sisebenzisa intengo eyakhwela eZimbabwe.
Uhulumende simuzwa ekhuthaza amankampani emba amatshe ukuthi lawo azilungisele amandla kagetsi, kungaphathisa nalokho.
Inkuthazo ezinjengalezo njalo ama-projects awokuthi kube lamagetsi endaweni especially ezinjengalezo uthatha isikhathi engxenye kusukela ku-2 engxenye kusiya ku-3, 4, 5 years. Ukuthi iproject yamagetsi ibe khona.
Uhulumende, yikuyini obekumele akwenze kungakabi lodubo olunje?
Bekumele uhulumende akhangele ukuthi abone ukuthi ama-supplies amagetsi especially nxa sikhangele amadamu nokunye bekuzasithatha ukuthi usifise ngapha. Okwesibili, uhulumende kumele aplane inhlelo ezingenza ukuthi ama-projects amagetsi abe khona for the next 3 or 5 years. Thina siyakwazi ukuthi eZimbabwe ilanga likhona nxa kuyukuthi singazamisola ukungasinceda sibili. So uhulumende aloba ezama ukuthi akhuthaze abantu ukuthi basebenzise isola njalo anike perhaps ama-rebates kuma-companies afuna ukuthi abuyise isola eZimbabwe.